See this, Jeremiah.
So we see Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Nhlangula 2023 nguPrasad Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi izwe lalwelwa bebamnyanya ubaba babonile ukuthi laba kwethu namurecognize as ichawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu uMengameli.
Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabanengi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babesiyakulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujiyiliyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe.
Ipremier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1. Kodwa vele wona-ke umdlalo we-Southern Region Division 1 ethu yalapha uyachaza ngoba ungakhakelayo ku-PSL kubalutshwane ukuthola abantu behlusa ama-goals. Kodwa lapha ama-goals vele akukwazi ukuthi is-guaranteed.
Sebedanela emidlalweni yesigaba sikaDivision 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabanengi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo esechipinge.
Bekuculwa le migido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano imele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Riding on the spirit of unity, the new dispensation has initiated the process of celebrating our revolutionary icons and heroes. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary ethos championed by our founding fathers.
Ukumeke sithi uhulumende uphumelele isinqumo sokuthi uthule aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayelembono eyayehlukile lowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kugcizelelwe lilunga le-ZANU-PF Central Committee obesembuthweni lo umnumzana Tshinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sipho Sithole Baro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi ilizwe lalwelwa nungu, beba mnyanya ubaba, bali babonele, babonile kusi laba kwenye namu recognize as ili kawe, bebu nga gandu. Siya mwoma la kundu, umenda meli, Dr.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntunga kwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha usithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindaweni bengaba ngabantu abangabona uidinje omuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresidenti wezanu bona umngameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafeature ningatsho njalo.
Imbali kasithole yona iminjani nxa sikhangela umongameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakalayo kathesi?
Imbali kasithole ngamafeature esithi ngama-nationalists. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yathi ifonywa ngo-1960 osithole babekhona, kwaba lezapho osithole babekhona. Wathi sokufonywa ke iZanu usithole nguye aba ngupresident wokuqala weZanu.
Umphosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo abezokholo abemuli labangane. Usithole owaba ngumkhokheli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 ekuthethwa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi sinqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZanu-Ndonga, iningi labo ababedabuka emwangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye uMnumzana Robert Mugabe, okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania naseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho isikhawu lesizwe okumangalisa abaningi. Ingcwethi ezicubula ezombuso zesithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSpinge njengoba ukhetho lwalo nyaka solusondele. Ngimele iSithu 7 ngiseFreedom Farm eChipinge nguMlondolozi Ndlovu.
Abakhangelele uncintisa ukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yiConcord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana lenomination fee.
Omunye wethu kwezopolitiki obengenile ecourt lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuvikezayo. Esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokugcina kuzahlehliswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
UMnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli. Babesiya kulwa laleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho. Lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikileyo.
Isikhulumi sebandla leCitizens Coalition for Change iCCC kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube into egwenxa iCitizens Coalition for Change ngoba bayazi bona ukuthi iCitizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwePolitical Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu kwenzela ukuthi sehluleke ukufaka amakandidate ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizekhi zithatha lolo lungelo zililahlele esiloteni. Inizekhi ukuthethe ngemali isithe yona amahofisi athengiswa nxa ufuna ukuba ngupresident iba ngonothileyo kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena ku khetho i-nomination fee okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika i-$20,000. Ilunga ledale lephalamende inkulungwane eyodwa i-$1,000 kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola emelika i-$100. Izolo idale leSupreme Court lethule umlayo wokuthi izekhi ihlolisise intengo yenomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli weNationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI 144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kubembula.
Lamlela ndwandwe.
Zithithekile izakamizi zedatata emathekeni eGwanda South lapho kubikwa ondofa abaxhwalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana inengi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babikwa bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwase bevuke ubhova. Unkosikazi Omet Noni oyisakhamuzi seDatata uthi sesiside isikhathi lokhu kusenzakala kodwa lokuhlasela ababalisi kuphela.
Le iqalise ngithethe ngomnyaka ophelileyo. Senzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Ematitsheni bekhanya engalali engobusuku bethi bahlukuliseka ngendaba enjengeyona le. And then okwamanje sukusebantwaneni kakhulu abantwana abangamankazana ograde 7.
Umnumzana Progress Moyo esinye njalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisaye esikolo ngalolu dubo.
Kule iviki kukhanya kuqalele ngemande ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo kuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofa.
Unkosikazi Gale Spanda ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuya ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo bamdobha ngabo pasti 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya vele ngasakhulumi. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libona isikolo akulabantwana. Ngene u-grade 6 namhla kule 2 abaningi vele ababuya abantwana sebehlezi. bathi bazaze babuye kungadlulisi ukulungiswa lokho.
Ukansilor kaWard 2 eKwanda North uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana baphonga ukuthi nxa sebephapheme lapha ngemva kokubana sebethandaziwe bebafuthwafuthwa. Abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkazana. Abanye bathi baphonga ukubona bekugidagida phambi kwabo umntwana ahla ethuka atshaye lova. Sibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakala ikakhulu grade 7 ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID. Abafundanga abantu babekhathi sebe-affectekile ngakhona okokwenzakalayo. Kabafundi ngikhuluma ngisenza nje ugrade 7 vele kabayikhona isikolo.
Usobhuku wedatata Mnumzana Dickson Dube uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi uze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamele ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi kulo mzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuze ncediswe esikolo laphana ukuthi kubonakale ukuthi kwini okuthatha indawo. Emhem lokuthi kungabe kungokabani njani hayi asikezwa lutho.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esilikwe, omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eGwanda North, abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezomfundo ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ibingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisedatata ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla olwe-Black Sea Grain Initiative. Lolu luyilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitshitshi zemikhumbi eziselwandle olwe-Black Sea. Rebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Vyshinin. Okwamanje wathi ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa lo Nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Nxa sesiyawoda sokusuka lobunzima ngoba uyofunda ukuthi nxa ngithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyoda phela kathe sisachapha amabhoda sesikhonale kubo Botswana kubo South Africa sibantu tshwane sesichapha abaningi bakhona sesithenga kuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona abakobulawayo yikho lapho sesigijima khona ufike uyelayina khona usithi uyawoda. Uhlupho olukhona ukuthi i-rate yangkhona ngalelo langa uzathola nxa kadukode ingubo nge-$15 izulu namhlanje nxa sebeyi-cross rate sebefaka nge-rate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyiwoda nge-$20 uma isithi $18. At the end of the day nxa sufaka lawo kuyi-markup kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi suzawoda bene ususwela amacustomer ngoba amacustomer ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali endlako kanti namhla izikhwezwe ezulini abathola amaprofit abayibo abasebenzayo bona labo abahamba besehoda ngamakhago sibili kubuya itruck maybe elamangaki ngaki tons, you know, amakhukhu oyile kumbe awayezicathula amapatapata wona lawa bebuye bekungenise konke nge-cheaper price. But thina esisahoda esisahlumayo esiqalisa amabhizinesi ukuthi sihlume, so okunye sibulawe amapholisi zona la avuka ekhona etshintshiwe ngohulumende singananzeleli agcina yiwo asi-affectayo sibile kusebenzeni kwethu. Akula bubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo yenzani konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu.
Manje liyenelisa ukunakekela imindeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo?
Asinawo ama-profit asenza kathi sibe friendly, asinawo ama-profit asenza kathi sithuthukise izimuli zethu, asinawo ama-profit asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo. Kathi esinxa sikhanyele siya sesibamba uJuni, abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba lama-targets okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya, sengitshintshile lami isofa lami kumbe nesengitshintshile lami wardrobe, sengithenge ngathi ingcono. Kodwa khona lokhu i-social nje yokuthi sizibone lathi ngeniviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomikliso kumele lisiya kuphi kenteli siyalifuqa sebe li-troll yokuthi ewothini lathi sike sithenge sikhonise or ukuvela ukukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyithinga kwezindawo lapho abazikholisisa khona. Asinakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinda ndawonye, asinanzuzo ngemali zethu lezo sisebenzayo. Okungathi sisebenza vele singathi sizigqihle, singabantu abanjengalabana abasebenza, you know, emajele besebenza kwengayidlile tshumo liyayankona. Yikho sikwenzayo kahle sisebenza singatholi ukuthi vele sidlale at the end of the day. So ngawo uhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba lezi zemali, kube le mali sibeke esebenzayo. Thina siloyisa ukuthi ngakuba le mali even i-currency eyi-one ombele ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu eZimbabwe ikimele afekeke bebona ukuthi bayenzani, ngoba sesibuyela kubomazero amangalisayo nalana sake sabalekela ngo-2008 sake sabaleka kwathiwa sebekhansilile amazero, kodwa imali yankonayo sibuyele yafika naphana.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangange khonapha eWashington DC.
Nilalele kumsakazo weStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ihlangano seqondisa imidlalo yenguqu esibangeni sePremier Soccer League yethule umbiko mhlazi isikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube umhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekaNtulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla yeNational Sports Stadium, yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esigodlweni iHarare. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama obebukele imidlalo eqhutshelwe enkundleni eWhite City uthi leli lithuba elokuthi abadlali abadlala esigabeni sikaDivision labo bebonakali.
Ye, iPremier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1. Kodwa vele wona-ke umdlalo weSouthern Region Division 1 eyethu yalapha uyachaza, ngoba ungakhangelayo ku-PSL ubalutshwana ukuthola abantu behlusa ama-goals, kodwa lapha ama-goals vele yabukwazi ukuthi is-guaranteed ukuthi it's over one goal per match from both teams. So wathola ukuthi yaphela ngabo-2-1, 3-2, ngoba kunje vele sikhuluma-ko sowu-3-0 khonapha udlala i-Challenge Division, leqembu lemakhandeni. So I think abantu bezinga ngabe bezodayela bahle beqhubeke lokugela imidlalo yedivision 1
kumidlalo edlalelwe enkundleni White City namhla iqembu leBoso 90 libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 le Mountain Climbers kuthi le Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge 5 kanya ngaseluveve iqembu leZPC 1 ngelinqobele Adachi nge 1 kanya kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu balinde umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi laseEurope omncintiswano weUnion of European Football Associations UEFA Champions League kozadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu leManchester City elaseNgilandi kanye lele Inter Milan elaseItaly. Umsekeli weqembu leHighlanders uGod knows Ngwenya uthi yena isifiso sakhe ngesokuba eleCity kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina ngibona ngani iManchester City izawina because mina vele my personal wish is ukuthi iManchester City at least takes this uphepha hlathatha aqedelane lakho lokho for this season. Next year sike sibone okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even the Premier League and also the Champions League, it's a good style of play and the fact that they are already at an advantage, so to me I think they are going to get this.
UGuardiola useke wayiphakamisa kabili inkezo yeChampions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu leBarcelona kodwa wehlala esehluleka uphinda iphakamise esengumqeqetshi weCity langesikhathi engumqeqetshi weqembu leBayern Munich. Ifinal yeUEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni laseInstanbul eliseTurkey. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo ehamba leqembu lakhe eleGhetto Sounds Masters. Bonake sebethule idlalati elitsha elilesihloko esithi Breadwinner bebambisana loThemba Woyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eseSouth Africa. Nangu-ke exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani mahlabezulu olibingelelayo engumabrizo Brilliant Dube ozalwa esigabeni sabothinga kwamini ePlumtree ongumholi weqembu leMabrizo and the Ghetto Sounds Masters oselama-album amabili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibhuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule albhamu engikhiphe lonyaka ethi Breadwinner utholakala kulezi namba ezithi 071 97 45 703. Nezinye futhi izinamba ongabuya futhi ungithole khona kizo 06 333 99 461. Ngikho lapho nitholakala khona yonke imininingwane eniyifunayo layithola lapho esaxhumakala phana.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli sicela isupport bantu bakithi, asisolutho thina singabaculi ngaphandle kwenu. Isupport yenu iyadingeka kakhulu ukuthi siqhubekele phambili siyenzele okuhle emculweni. I am in it.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngilethemba likholisile umculo kamabrizo olivalelisayo uFraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.